Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 21 Julikazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli zindaba yisizalwane sase Nigeria u David Hondien uvinjwe ukungena elizweni ngohulumende weZimbabwe.
Njengoba uhulumende esithi umthetho kusho ukuthi kufanele ulandelwe, kodwa kukhona ukuthi maybe ngabe bamphethe ngcono, hatshi ukumdithena owesikhathi eside kangako. Lokhu kwenza ukuthi noma umthetho umyalisile ukuthi engene kwelakithi, indlela esimphethe ngayo layo kayilunganga.
Ababhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC, kodwa kulabanye abamelele libandla ngokusemthethweni babikwa sebebambisana lebandla le-ZANU-PF ukugcona abe-CCC.
Inkinga esesibhekane layo yikuthi kulamalunga aweZANU-PF asehamba edabula amaposta, njalo kugoqela labo asebesebenza le-ZANU-PF kodwa bezenza ama-candidate awe-Citizens Coalition for Change.
Lanxa uhulumende esithi iningi labantu elizweni alisacitshelwa amagetsi mahlayana ngenxa yokulungiswa kwesitishi sika Unit 7 lo 8 ewange thermal station, ezinye izakhamizi zithi zilokhe zingatholi amandla kagetsi.
Lokho kushisa ngathi lapha bobulawayo yindaba yokureplace ama cables ayabe ejojiwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Abantu baveze imizwa ehlukeneyo ngokwaliswa ukungena kweZimbabwe kwentatheli zindaba yisizalwane saseNigeria uDavid Hondien ngemva kokuphoselana aqatha enkundleni yeTwitter phakathi kukahulumende lale intatheli zindaba. Okuningi asikuzweni kwintatheli zindaba yethu uTobias Mudzingwa.
Intatheli zindaba leyi iyalelwe ukungena kweZimbabwe ngolwesithathu ngoba ibikwa ibingela imvumo yeviza edingakalayo kuzethekeli ezizizalwane zaseNigeria. Kulokho akulobe enkundleni yebulenjini eTwitter kuthange, uDavid usole kakhulu izisebenzi zeZimbabwe zaselingweni zendizamchina eseRobert Gabriel Mugabe Airport esithi bamumise okwamahola angafika ayisishiyagalomunye 9 hours ehofisini ekade inuka ingela sambuzi, bengamchasiseli ukuthi ubezamele ebuyele sikhathi bani kibo. Kodwa unobhala ogatsha olubona ngezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi bekuqondile ukuthi uDavid avinjwe ukungena kuleli ngoba abogatsha lwendaba zasekhaya bebelandela iziqondiso zomthetho wokungena elizweni kwezokwethekelela kwezizalwane zaseNigeria.
Sikhuluma laye uthe ubebuye ukuzovakatshela umngane wakhe ubengekho emsebenzini. Ukuthi intatheli zindaba kulandela ngalokho wangafanelanga ukungena kuleli ngoba imithetho ithi nxa izizalwane zaseNigeria kumele abe levisa. Uphuze ukubuyela ngakibo ngoba indizamtshini yabeyingayo iphangisile ukubuyela. Yena esakhulumisana lesisebenzi se-immigration engalungisa amaphepha akhe uyenelisa ukuzovakatsha ngoba izixothi zethekele njengelizwe.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba eye Zimbabwe Union of Journalists, uPerfect Hlongwane, Uthi njengenhlanganiso kabenelise ukukhuluma ngalolu daba njengoba uDavid ubebuye eZimbabwe ukuzozilibazisa hathi ngomsebenzi.
Kodwa engafuna ukukhuthaza ukuthi abantu nje kungakhathalekile ukuthi sizintathele izindaba, kufanele sazi ukuthi ilizwe linye ngalinye lile mthetho yalo, ngakho kufanele ukuthi silandele leyo mthetho.
Kodwa enye njalo intathele izindaba engafunanga ukuvezwa igama ithi ukuphoselana amqatha osokusenzakala ezinkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezinjenge-Twitter kulakho ukuphazamisa umsebenzi wokwethekelelwa kweZimbabwe.
Intathele izindaba leyi i-award winning journalist bekulithuba lokuthi akhulume kuhle phezu kwelizwe lethu, especially nxa ebuya on a visit not emsebenzini. It's unfortunate ukuthi izulu ubesekhuluma esithi kasaphenduki eZimbabwe. Lokhu kulakho ukwenza ukuthi abanye abamlandelayo abangafuna ukubuya kuleli bayekile ngoba besesaba ukuphathwa kubi.
Ingcwethi ecubungula ezobudlelwane lamanye amazwe unkosikazi Gertrude Sizinda uthi udaba lolu lwalumele luphathwe ngobunono obukhulu hathi ukuthi luchaywe enkundleni yeTwitter.
Njengoba uhulumende esithi umthetho kusho ukuthi kufanele ulandelwe, kodwa ukhona ukuthi maybe ngabe bamphethe ngcono hathi ukumdithena owesikhathi eside kangako. Lokhu kwenza ukuthi noma umthetho umuyalisile ukuthi engene kwelakithi, indlela esimphethe ngayo layo kayilunganga.
Ubuye njalo unkosikazi Sizinda wathi isehlakalo lesi sibeka sobala ukuthi amazwe ase-Afrika kumele adingisise ukuthi bayawafuna na amavisa ukuze izizalwane zabo zethekele amanye amazwe kungela nkinga ezinje.
Asikhipheni amavisa lawo, senelise ukuvakatshelana ngendlela elula. Imali yonke bezayichiya lapha sibuyele layo. Uhulumende base-Afrika abakhiphe amavisa lawo.
NgoLwesithathu uHundeyin uze wenelisa ukuya kwele Ghana lapho asehlala khona njoba wabaleka kwele Nigeria ngendaba eziphathelane lezodlakela. Kodwa uyafunga ukuthi akasoze ephenduke kwele Zimbabwe ngendlela aphathwe ngayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Siyabonga Tobias.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Ababhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC, kodwa kulabanye abamele leli bandla babikwa sebebambisana lebandla le-ZANU-PF ukugcona abe-CCC. Abantu laba okuthiwa ngama-double candidates babikwa basayinelwa amaphepha okuncintisa ngabantu abangasoziphatha amandla zebandla le-CCC. Sixoxe lomsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Jabulani Hadebe, ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela iNkayi South edalela iParliamente. Saqala ngokumbuza ukuthi uhamba njani umkhankaso wabo.
Umkhankaso usuqalile kakuhle, njalo sisenza ama door to door ama ward wonke aweNkayi South. Inkinga esesibhekane layo yikuthi kulamalunga awezanu PF asehamba edabula ama poster, njalo kugoqela labo asebesebenza lezanu PF kodwa bezenza ama candidate awe Citizens Coalition for Change abayibo ababhalelwa amaphepha okungekho emthethweni. Labo abadabula amaphepha batholakala ku ward 25, ward 14, ward 16, ward 20, ward 23. Onguye esikhangelela uThabe ngukansila ku ward 25 uMduduzi Siziba. Uthi labo abayibo abancintisana laye ngokufanayo kwenzakala into efanayo ku ward 14 lapho esilobaba uLaxon Chuma onguye icandidate ye Citizens Coalition for Change. La ku ward 16 lapho ule candidate yethu uSefson Khumalo laye uyakhala ngalabo abadabula amaposta. Kuthi njalo la ku ward 28 lapho esilobaba obizwa ngokuthiwa nguNokuthelo Moyo laye uyakhala ngokudatshulwa kwamaposta kusenziwa yilabo asebehamba lezanu PF bencetsana lezanu PF ukwenza lokho uganga. Ku ward 20 okulomama uDuduzile Ncube, la ku ward 21 okulomodi yasifuzane, la ku ward 30 okulobaba uNdodana Mpofu, la ku ward 22 okulobaba uMateo Ncube, labo bayakhala baqala ngokuthi lapha abahamba khona befaka amaposter babelandelwa ngamalungu ezanu PF behamba bedawula lawo maposter ekhomayanga lasemkalati lapho eslo councillor wethu ka ward 27 usithelo dlodlo bakhala ngokuthi kulabantu bezanu PF abahamba besethusela abantu ukuthi lingavotela iCitizens Coalition for Change kuzaba le mpi lapha eZimbabwe leyo zozindlela zokwethusela akulanto enjalo ezayenzakala abantu abahambe bayevota bekhululekile bengela kwesaba
bakhona yini abesifazane abancintisayo njalo ungasitshela ukuthi liyabasekela yini ukuthi bathole izikhundla
silabo mama ababili abancintisayo ukuba ngamakansilazi enkayi South silo mama uAngel Rose Banda Selepi otholakala kuward 17 siphinde sibe lo mama uDuduzile Ncube okuward 20 ngithanda ukukhuthaza abantu abaningi ikakhulu abangomama emdlawuzweni Power 1 Power 2 lesesemba laseguqeni jingeni machuzula lasenkunzini ukuthi lapho ukufake khona umuntu ongumama sihambe sonke singabomama siye kuma ngemva kwakhe simsekele umama angene ekhansilini ngenxa yokuthi nguye umama ozawemela izikhala zabomama bonke enkayi South lendubo zonke ezibhekane labomama lemizi yonke nje etholakala enkayi South jikelele sesiqalile ukwenza ama workshop awukufundisa omama abalesifiso sokukhokhela bengena ezikhundleni besiba ngokhansila ngikhuluma nje ngesonto edlulileyo besile workshop enkayi yokufundisa omama abalesifiso sokuphatha besiba ngokhansila engithanda ukuthi ngiyukukhuthaze inkayi yonke jikelele ngiyokuthi singene emkhankasweni kulokuthula sibambane sibe munye njengamankayi amahle okombangazwe kuzadlula kodwa inkayi izahlala iyinkayi yinye kungakhethelekile ukuthi umuntu usekela liphi ibandla kwezombangazwe
lo ke ngumnumzana Jabulani Hadebe umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathepeleland North asenelisanga ukuxoxa labezano PF
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkulu
Asambeni madoda siyovota
lanxa uhulumende esithi iningi labantu elizweni alisachithelwa amagetsi mahlayana ngohlelo lwepower shedding ngenxa yokulungiswa kwesitiji sika unit 7 lo 8 ewange thermal power station izakhamizi zithi zilokhe zingawatholi amandla la ngoba kwezinye indawo alokhe ecitshwa amagetsi umeli webulawayo edalela eParliament unkosikazi Jasmine Tofa okukomiti ebona ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale uthi uunit 7 lo 8 abakalungi okupheleleyo njalo lokhu kuzabangela ukuthi uunit 1 lo 2 baphange bengasasebenzi okuza kwenza uhlupho lokusilela kwamagetsi luphenduke njalo utshele usithandekile emhlanga westudio 7 ukuthi olunye uhlupho ngolokwebiwa kwemichina yamakebuz osekubangele ukuthi inengi lihlale emnyameni
yesibili amagetsi kwamanye amalanga ayabe khona kodwa okukhona ukuthi khona u-unit 7 lo-unit 8 laba kukhanya ngesilungu kwakho constant i-ministry of energy ithabe masinyane because ilo-unit 7 lo-unit 8 basaqalisa kusaba okuthiwa ngama-teething problem kumele ngakuthiwa kuyayengezelelwa ilokuzeni ukuthi amagetsi aba maningi njengoba kulama-teething problems u-unit 1 lo-unit 2 madala kakhulu ngathiwa lakho bayafaka imali ku-unit 1 lo-unit 2 because sebeqede ngama-teething problems sizafica ukuthi u-unit 1 lo-unit 2 bazaba lama-problem ama-breakdown njengoba kuqanda kulezi insuku amagetsi ayafunakala kakhulu ayadonswa kakhulu ufica ukuthi amagetsi one day aphezulu one day aphansi olokho kuhlupha ngingathi lapha kobulawayo yindaba yokureplace ama-cables ayabe ejontshiwe uzafica ukuthi abahlali bakobulawayo lokho ke siba ne-problem yokuthi bathole ama-replacement cables or kwesinye isikhathi bayawabhadalela ama-cables wona lawo izesi ingaba-refund
kuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela ukutshontshwa mahlayana kwama-cables lawa
ye-SIC kurekhomendile kulokuzeni
Minister of Power and Energy. Ukuthi khona bahavese bathathe ama copper cables akhona, bathethe wonke bareplace ama cables lawa amasha afakwa instead of ama copper cables. Yikho okuzoyenza ukuthi kungabi le problem yokutshontshwa kwama cables la yenzakala. Angazi ukuthi kuyini okubamisayo ukuthi bakwenze khonokho.
Yes, siyabona njalo lokuthi labo abatshontsha imitshina le yama cables begwejwa iminyaka eminingi ejele, akuncedisi yini lakho lokho?
Sithola ukuthi iningi labantu ababanjwayo babagwejwa, balutshwane abagwejwayo. Uzafica ukuthi khona koBulawayo yikho kutshontshwa kakhulu kakhulu ama cables, uzafica eWoodville kakhulu kulama cables. Ungahamba kuma groups nje zonke kuyatshontshwa ama cables, eBenside kuyatshontshwa ama cables, ezindaweni ezijiyeneyo ama cables ayatshontshwa. So kumele kube nesitshengiselo esizayethusa abantu abatshontshayo ukuthi ama cables angatshontshi umuntu uyangena ejele.
Kodwa singathi kahle kahle isimo samagetsi sesingcono elizweni.
Ngakathesi ilo shedding iba khona. Mina ngihlala eMachamhlophe, izolo bekune load shedding. Ngizwa abanye abantu labo bekhuluma kuma groups ukuthi bane load shedding. So kutsho ukuthi njengoba ngitshile sithabe masinyane. Kwesinye isikhathi uzafica u-unit 7 lo unit 8 mele bayenze the 300 megawatts per day, kodwa kwesinye isikhathi uyathola bayafika kulevel yona leyo, kwesinye isikhathi bayehle kakhulu.
Lo ke ngummeli weBulawayo edalele eParliamente unkosikazi Jasmine Tofa okukomide ebonayo ngeziphathelane lamandla kagetsi kuleli dale, ubexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekhona le kweBulawayo. Inkampani ebona ngokuphathelane lomlilo wamagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ithi iphakathi kokufundisa abantu abagoqela abantwana ezikolo ngokuqakatheka kokuwalondoloza. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi ilizwe selizamisa ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngoba idola leZimbabwe selilesisindo esithe xaxa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ozancintisa ezimele kukhetho lokudinga ozamela isigaba seMwenezi West uMnumzana Tafatswa Shumba wethesa uMnumzana Isaac Moyo umholi wamapholisa ensitha weCIO uPriscilla Zindari Moyo umlando wokuchisa imota yakhe. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani emsakazweni basazi beStudio 7? Hayi, mina ngunkosi ngifana kamntani ophuma endaweni yaseNkanga, ngifana kaDlamini. Ngithi mpingelele kakhulu abalaleli labasakazi. Kule nto mina engathi yanihlupha kulo baba lo othi yena othiwa ngumbongeni othi kube enkaya ethi izinto ziright. Umgwaqo ahambe ngawo yiwuphi akhuluma ngawo uthiwa uyalungiswa? Sibhizi sihamba kudusty road, sihamba kade samabhasi wonke abalekile estreetini ngaitarent, sihamba vakene road ebalekela wona amagodi uzayithutsha enkaya esenti. So yena uthube ehamba kuphi umgwaqo lubaba? Ubaba ukhuluma into abangayaziyo. Kathe sani bakhala ngamanzi ewange elefolosi, amanzi ababe khuluma ngawo ukuthi into ziright hand bebulayo ikhorela ikuyini abakwenzayo. Kulokuthi ekhuluma ukuthi hayi mina sibili angitsho ukuthi ibandla lami kuyalungisa but ngiyalisapota ngoba ngifuna ukuvotela. Ungakhuluma amanga ukuthi izinto ziyalungiswa izinto vezingalungiswa. Ungathi into zifike zimoshakele so ilizwe lingamawoba uye kukhuluma ukuthi into ziright na baba. Hayi azinuka amakhwapha.
Linjani Studio 7 linjani basakazi bethu abahle lapho. Ngithanda ukuzama ukuphendula la madoda aselokhu ezama ukubehlasela lo ndoda okuthiwa nguGift Sonduku. No madoda, yelani ukuhlasela nalo gift lisethulwa izanu. Hlaselani izanu. Lapha kuStudio 7 sikhuluma imbono yethu, so ngingasizikhulumela imbono yethu. Yekelani into zenu zokufuna ukuthanda ukuhlasela abantu bezikhulumela imbono yakho. Vele yiyo yona iMRP kuhle kuhle ngamandlwane lingaze lithu give to loyi wabaloyiweyo yini le MRP yini yine liloyiweyo ngoba lifuna ukuthi bibisele emuva ngedozeni ezingela ngqondo but yena le iMRP leyo vela akula ngqondo lomqondisi wenu lokho lingaqali ukufuna ukusethusela abantu beMRP lingasethuseli vele sina sikhuluma imbono yethu landela wethu amaphati lani khuluma neni imbono lihlukane lo nto lokufuna ukwethusela nalo gift uyindoda gift uliqhawe ungezwa beqalisa ukuhlasela so ngiyabonga
Studio 7 labalaleli labasakazi bonke siyalibingelela egameni elihle kenhlale phezu kwendawo sobozama ezindle kasivote nini mhla ka 23 August singakhethani ngomhlobo sicela utshintsho nje just lodwa utshintsho asivote nini ngobuningi bethu mhla ka 23 sike sifakeni intombi entsha sizobona la intombi entsha ukuthi izasebenza njani ekhaya asifakeni utshintsho kodwa utshona sikhumisana ngokuthi lishona lindebele thina selizweni elilodwa kuzasisa ngaphi kuzasihlekisa ngabanye abantu futhi singasenzanga lutho asivoteni yalikhuthaza sivoteni mhla ka 23 wonke umuntu abekhona sivotanini asivotanini sivotanini ngiyabonga
lo Studio 7 yebo linjani lapho nami mfuke mfaka wami umbono lapha kathi bathi izani pfu leyo ithi yona ayisivaleli yona ivalela yona ithi wini ekudali winani shoni khuluma nje bekhuluma into onyaka kabakho kabaphume kangene umfana kangene yimudla kubi ilapho endaweni yaselwagwele jimbamiwa
balaleli labasakazi bonke linjani siyaphila ake ngedlulisele umlayezo engizwa abantu ke bebabaza bebabaza into engayisiki abadala ma bekuhamba beya kunye indawo kumbe baya eforce bathatha abantu bomhlaba ngezokuthatha kulamabhasi angu-500 akade ethwala abantu kuze indawo zonke zelizwe ebasa khonapho uzokhanya ngani yisapoti yabantu abaningi kade asiyosapoti engxe kulona leyo ndawo kade kulabantu akade bekhona 80 kuphela abantu bavele kumagumbi amane wonke omhlaba umdala lapho yakhona uhamba le nkulungwane zabantu lapho yakhona uhamba amabhasi amlandela le nkulungwane zabantu ukuze abone ukuthi le sapoti kubona njani labo badelela othi yona kabala sapoti bahamba bodwa kuphela yasihambela umuntu wakhona eyedwa kuphela eyeficana abantu bengabakhonapho xa usiye endaweni hambe uyethola abantu bakhonapho usiza kobulawa ufica abantu bakobulawayo uye egweru ufica abantu begweru uye emashwingi ufica abantu emashwingi uye emtare ufica abantu bemtare awukuthwala befolo selupani ngaphi ngaphi ebhayidi bridge ubasa kuleyo ndawo uthi le sapoti asiqiniswa hhayi lo nyaka kuvele kungani kufuna ukummela amaqhinga asemphelele umdala
salibonani basakazi be-studio 7 ngiringelela labalaleli ayisiyamxolisa udade u-Anastasia sikhuleka la ukuthi unkulunkulu ngangamvikela ngaso zonke izikhathi ngokuthiwa kwakhe ngabalandeli bezanu p f le vidiyo etshengisa obala ukuthi ngabe zanu p f thina esingamxwayisa khona yokuthi sekumele ananzelele impilo yakhe sengathi ehambe kuyashuta amavidiyo ezobona kuthiwa kule moto efike yamthatha ehambana kube yikuhamba kwakhe emhlabeni ngoba upaul nyathi uyakwazi ukuthi usebenza la mapholisi amanye la acatshisa abantu la upaul nyathi uyabeyazi vele idibenziwa izanu p f but ngelinye lamalanga inkosi izophakama mina mbona ungani kuthiwa akula nto engaphiliyo emhlabeni la izanu p f ingungu sikhala kakhulu sizadabuka ngiyababona nxa besenza amarali abo noma umabutho besithi abantu babejabulile abantu bayafosa kade kuyini umnanga kuthetha abantu babadampa ezakale amabhasi abathwalanga bonke abantu ababasusa emaswinko langaphi ngaphi bebasezakale abanye basuka lezisu ngenxa kuncinga ukudla lokulala ngoba badantshiwe abanamali yebhasi befosiwe ukuthi lihambe emaralini abantu bayafosa kanti umnanga kwethu abantu benza irali labantu bendawo thina sihamba senza irali labantu bendawo sibathwala senzima njengebandla le-TPC kodwa uzothiwa i-TPC structure sibathi kabalali kathi sibambisa amalungetha kobulawayo bafuna ukuthi ekhithwe bengakhontesti ukwenza ukuthi bewine basesaba thina vele njengebandla le-TPC nxa sibabona benza njalo sithi amagwala yibo basaba thina ibandla le-structure ukulwa khonokho abakwenzayo lokusebenzisa i-state of agent lokusebenzisa amapholisi indawo zonke lapho ohamba khona umuntu wesisisi kumele abotshwe bafuna ukuzama ukufaka ifiye ebantwini ukuthi abantu besaba umuntu o-structure nxa i-structure siwinisi kanti besabani kuwo ngoba thina kasila structure kumele sidlile phambili nge-TPC lonyaka kulonyaka
Studio 7 sanibonani hayi ngithanda ukukhuluma ngalo baba othi yena owesane lo othi udlakela lungezwa ngubani yenze ukuthi ukhulume hayi abantu besane bajaya abantu abafakathi bona bayalelana
ye Studio 7 lisona njani bakithi lisona njani basaza bethu abahle ye kathi senzani ku-Studio 7 ama-odiyeta angasadlala shuwa loko agcina ngo-2022 ukuthi edlalwe shuwa yini kathi esayibonayo ku-Studio 7 hayi basazi bethu hayi lingasilahli njalo noma silabalandeli abaningi be-Studio 7 thina udala siwasivuka le Studio 7 from ngama 2000 siloke siwa sivuka lana selisidampa namhlanje singayenzi njalo basazi betabahle into impower ngalabo CCC laba thi hey umqondisi kazazi wathi hayi man abantu be CCC man aba focus laba focus ekhona thina singeneli presidential kathi sibaphazamisa ngani kathi thini MRP sibaphazamisa kuphi ngoba singeneli presidential abahlalela abahleli khona musi nje pricing sami umuntu kahlalela ehleli khona thina sizihlalele siding la esihleli khona asizange sithi yangeneli presidential thina vela singeneli presidential iCCC ayifocus entweni eyenza ihlukane lathi ihlukane le MRP behluka ayi iMRP ayikho la ayigudluzana khona le CCC abazihlulekele bezumbe mabe wena bezwinile behlukane lokuba lokho bethi MRP this hey umqondisi lokho hey kwathi hayi kukhomba ukwehluleka khona lokho ukuthi uhluleke ukuzokhomba omunye umuntu hlukanani focusani khona lapho ukhamisa la MRP focus kumqondisi bheke phambili umunye uhamba indlela komunye yakhe hayi silithela kanjani ngothuli kathi skiye sibayenzekayo madoda lingazitshalo
Allah oke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika
kusukela ekuqaleni kokungena kwele Ukraine elizweni elingumakhelwane eliRussia laqhuba ucuku ebantwini makhaza bakwele Ukraine kulobufakazi obuningi obuveza umbhuqazwe obugoqela ukuhlasela izindlu zabantu makhaza ukubalisa izikolo lezibhedlela locuku kubantu abangekho kubutho nxa kusiza kwezemithetho lokuthoniswa kulezigaba ezinhlanu zokuxazulula lokhu kutsho ummeli welemelika kwezemithetho emhlabeni jikelele uambassador Van Schaak emhlanganweni oqhakathekileyo okwakuqala kulomthethwandaba womhlaba oyi-International Criminal Court sesibone umtshutshisi welizwe u-Attorney General ethatha amanyathelo akuqala esenelisa ukwethula amasamanisi amabili kuziphathamandla ezimqoka zakwele Russia ezikhangelane lokususwa kwabantwana kwele Ukraine le ndawo ezahluthunwa kumbe ezibuswa ngele Russia ikakhulu endaweni ezikude abantwana bethathwa ngezinye imuli zakwele Russia kungakhathalekile lokuthi balabazali babo abafunayo ukuthi baphenduke ekhaya okwesibili kulezinye indaba ezisemthethwandaba wakwele Ukraine kutsho uambassador Van Schaak inhlanganiso ebona ngezodlakela eye-Atrocity Crimes Advisory Group engumanyano welemelika eleBhilitane lenhlanganiso ye-European Union isebenza ikhonale sithumele ingcwethi ezimbalwa ukuthi zisebenze lezakwele Ukraine ukuthi zicubungule inqwabanqwaba zobufakazi bombhuqazwe lezinye izehlakalo zodlakela okwesithathu amazwe akwele Europe asecubungula izehlakalo zezigilamkhuba lezi ezingafinyelelwa ngamazwe la okwesine indawo yamazwe lapho angaletha ubufakazi obungabophisa iziphathamandla ezimqoka zakwele Russia ezibangela ucuku kwele Ukraine yavulwa eHague mhlazi ku-3 ngoNtulikazi okokugcina umtshutshisi welemelika usebumbe iqula elizahluza amacala umbhuqazwe elithiwa Crimes Accountability Team kumbe WOCAT kutsho uambassador Van Schaak sesisungule iqula elicubungula amacala alokwenza lelemelika bese siqhubekela phambili emthethwandaba yakwelemelika phansi kwemigomo esungulwe lidale leCongress ngabe eleRussia lingahlaselanga elakwele Ukraine ngabe asiboni amacala ombhuqazwe esenzakala kutsho uambassador Van Schaak ngokunjalo kuqakathekile ukuba ele Ukraine libone amacala la ethoniswa
ngebe kuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela intatheli izindaba isizwalane saseNigeria uDavid Handein uvinjwa ukungena elizweni nguhulumende weZimbabwe amabhalisa ukuncintisa kukhetho oluzayo besithi bamele ibandla le-CCC kodwa kulabanye abamele leli bandla okusemthethweni babikwa sebebambisana lebandla le-ZANU PF ukugcona abe-CCC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni. Kodwa silazo ntambama kusihlwa ngo 7:30 sokuzonke.